Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 6 kuNhlolanja 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Amazwe angala kudla okwaneleyo, ingabe angala kudla okusuthisa umzimba. Abantwana ibabathina beswela ukudla. Ngabe swela ukudla amandla abo okulwisana lemkhuhlane ayehla. Basuke bedelelwe imkhuhlane eminingi.
Inhlanganiso ye-UNICEF ithi kulabantwana abafika phose izigidi ezingamachumi amabili, 181 million, abaphansi kweminyaka emihlanu abaswela ukudla okweneleyo emhlabeni wonke jikelele.
It is actually a very good opportunity for the president to find ways of developing Zimbabwean economy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Russia lapho akhangelela ukuba uzakhulumisana nomkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ngezamabhizimusi lokunye. Kubhubha abantu abane enkosini yomgwaqo eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha olubona ngokondliwa kuhle kwabantwana kumanyano United Nations ole UNICEF luthi kulabantwana abafika phose izigidi ezingamachumi amabili, 181 million, abaphansi kweminyaka emihlanu abaswela ukudla kwaneleyo njalo okwakha umzimba emazweni achiyeneyo omhlaba okugoqela eZimbabwe. Ukugwalo elwethule namuhla olile sihloko esithi Child Food Poverty, Nutrition Deprivation in Early Childhood, UNICEF ite, emhlubulweni weMpumalanga lowezansi yezwekazi leAfrika, iSomalia yiyo ekhokhelayo ngalolu dubo, ilandelwa yi-Ethiopia, yona elandelwa yiLesotho leMalawi. IZimbabwe yona ihlezi kuzinga lesihlanu. ISomalia yiyo ekhokhelayo njalo emhlabeni jikelele, ilandelwa yiGini, kuzobuya iGuinea Bissau kanye leAfghanistan. UNICEF ithi izwekazi le-Asia yilo elibhekane lodubo labantwana abahlaselwe indlala abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha, 64 million, ukuthi emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa abayizigidi ezingamachumi phose ayisikhombisa, 59 million. Ngokunjalo iUNICEF ikhuthaze ohulumende bamazwe la ukuthi basungule inhlelo zokutholisa abantwana ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane evangelwa yindlala. Ngenyanga edluleyo iUNICEF yazise ukuthi idinga imali engange 84.9 million US dollars eyokudingela uzulu weZimbabwe ukudla okugoqela abantwana abafika phose isigidi 866,000. EleZimbabwe libhekane lendlala ehlasela abantu abayizigidi eziyisiyagalolunye, 9 million. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uDokotela Elopis Fanda ukuthi uthini ngombiko we-UNICEF lo ewethule namuhla.
Umbiko lo ngawungethusi ngenxa yokuthi amazwe angala kudla okwaneleyo, ingabe angala kudla okusuthisa umzimba. Abantwana ibabathina beswela ukudla. Ngabe swela ukudla amandla abo okulwisana lemkhuhlane ayehla. Basuke bedelelwe imkhuhlane eminingi-ningi, okunye kuze kwaphambanisa ukuthi into yakhona ingabe isaphela impilo yonke. Udubo lolu olukhulunywa ngalo luhambelana lemango lamazwe angela kudla okwaneleyo ngezindaba ze-economy yalezo zigaba. Okwengezelela lokho ikuthi umhlaba uyatshintsha, sekule climate change, lalapho kwakuzwakala khona ukudla sekusiba lendlala. Lokho kwengezelela udubo lolo olukhulunywa ngalo.
EZimbabwe khona ungasichaza uthini isimo sabantwana abaswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba?
asikwazi ngoba akuzange kuhlolisiswe ngabantu beZimbabwe ukuthi bazi ukuthi bangaki njalo bangathi ngoba iZimbabwe ilizwe elile indawo ezitheneyo ezindawo zilezilimo abantwana bayasuda ezindawo akulazulu komile abantwana bayalamba so kakwahluzisiswa ngemfanele ukuthi kwazakala ukuthi udubo lolulunganani kodwa alungezake luswelakale kulokuswelakala kokudla indlala lokudla ukudla okungela ma-proteins uphongusidli uporridge njalo nje nsuku zonke uyabusuthi kodwa umzimba ulendlala ukudla yikho okwakha umzimba kwakha amathambo kwakha izinyama kwakhe lamasotsha ayiwo asivikela emkhuhlaneni eminingi kungaswelakala ama-nutrients lana afaneleyo i-immunity yana kasakhuli ngemfanelo iyaqhubeka ekukhuleni kwayo ingaqhubeka ekukhuleni kwayo senelisi ukuvikela umntwana imkhuhlane sedelelwa imkhuhlane njalo nje
yiphi leyo mkhuhlane engamhlasela
ikakhulu ama-infectious diseases abangela isihudo respiratory diseases abangela ukuthi umntwana akhwehlele ingabe abe lofuba imkhuhlane njalo engaba khona emntwini ongela ole poor immunity njengoba sisho ngesikhiwa
umntwana dokotela esingathi uthola ukudla okwaneleyo esingathi i-balanced diet ngesingisi uyabe thola ukudla okunjani njalo mhlawumbe kangaki ngelanga
kuthiwa kufanele umuntu abe lokudla okune carbohydrate i-carbohydrate sizuza emabeleni emabeleni esinkweni ezinto ezinjengalezo emputshini carbohydrate kufanele kube le-fat i-fat liyani ivame ukuphuma entwini ezinjengenyama kufanele kube ne-protein protein iyakwanisa ukuphuma enyameni but into ezinjengamaqanda nxa ikhona indlubu nxa zikhona kubhalanse nje kugabaniswe nembida layo iyaletha ama-nutritional properties ibhalanse ugabaniswe ayibona ukuthi ukuthi umuntu udle iporridge yempuphu ekuseni wadle emini wadla ntambama uyabe edlile wasuta kodwa kungela bhalanse efunekayo
lo ngudokotela elophisfanda ubexoxa ecingweni lontungameli nkomo owestudio 7 ekobulawayo Umongameli Emerson Mnangagwa le-Russia lapha akhangelelwe ukuba uzakhulumisana nomkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ngezamabhizimusi ezombusazwe lempi ephakathi kwelizwe leli le-Ukraine umnangagwa ufike namuhla kwele-Russia lapho azangena khona umhlangano omkhulu owe-St. Petersburg International Economic Forum okuzabe kule nkokheli yakwamanye amazwe umnangagwa obekwele South Korea lapho angene khona umhlangano we-South Korea Africa Summit semhlanganweni owe Russia Africa Summit nyakenye lapho okwalotshelwana izivumelwano ezimbalwa phakathi kwamazwe omabili izivumelwano lezi zazigxile kwezomlilo kagasi imitshini yakulezi nsuku amatshe aligugu kanye lokuthuthukisa izakhiwo zelizwe okwamanje uleziphathamandla ezimbalwa zakule Zimbabwe ezigoqela umphathintambo obana ngezemali umnumzana Mthuli Ncube leziphethe inhlangothi ezitshiyeneyo omunye wabasemhlanganweni lo ngumnumzana Masimba Mavaza omele ibandla lezano PF kwelebhilithane othi umhlangano lo uqakathekile kakhulu
It is actually a very good opportunity for the president to find ways of developing Zimbabwean economy.
Leli lithuba elihle elokuthi umongameli Mnangagwa athole indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe kanye lempilo kaZulu weZimbabwe.
Okubandla eliphikisayo ele Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi akulalutho luzaphuma emhlanganweni lo ngaphandle kwalokho okufuna ngumnangagwa athi uZulu.
Nxa uvakatshela umngani wakho kumele unxa uhambile ukubuya uphethe igwadla phela ukuthi ubuye bona umngani wakho manje uyahamba kodwa akaze kuphume lutho so ke angiboni okwanamhlanje ukuthi kulento okungayiletha
ingcwethi kwezombusazwe njalo kwenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya uvumelana lalokho
azisake isizwenje ngokukhuluma ngokuthi kulento eyenzakala isekthi enkulu evuliweyo ngenxa yokuthi umongameli welizwe lezimbabwe wavakatsha e-Russia kumbe e-China sitsha kuthiwa khona kube into ezikhanyisayo zezwe lezimbabwe se-China hatsho okunceda uzulu
kodwa olandela ezombusazwe okubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change umnumzana Ambrose Sibindi uthi imihlangano le iyaphathisa ekuthuthukiseni ilizwe
sikhangela ukuvakatshela amazwe abo-Russia kwesikhathi kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba siyasikhayela ukuthi engxenye yamazwe anjengalawana nxa singabamba kuhle angasiceda kathi ukuthi lapho engxenye njengezimbabwe sithuthuke ngezindlela ze-investment kodwa ekhathesi okwe-Russia uhlupho olukhona kathesi nge-Russia yikuthi sonke siyakwazi ukuthi ilizwe e-Russia lisempini lisilwa le-Ukraine and singananzelela siyananzelela ukuthi le mali yabo leyani ungathi ivali yehla njalo sinazela ukuthi i-Russia nxa sikhuluma kanje kathesi ungathi la manye amazwe akulabudlelwana obuhle ngenxa yempiliyana yokuthi bebe betshaya i-Ukraine so ke kwesikhathi kuba nzima ukuthi singakhangelela ukuthi kule nto elule engaphuma
ele-Russia lelamankampani amaningi enza okuthiyeneyo kwele-Zimbabwe agoqela ele-Arosa elemba amadayimana elidlelala lenkampani ye-Zimbabwe Consolidated Diamond Company kulamanye njalo anjenge-United Fertilizer Company lamanye alungisa imvundiso ethengiswa kwele-Zimbabwe lemazweni akuzekezile Afrika maningi njalo afisa ukwemba amatsha legugu alokhu edinga ukusebenzela kwele-Zimbabwe kukhangelelwe ukuthi kungaba lezivumelano lomnangagwa ekwenjiweni kwamatshe aligugu le-Russia okwamanje inkokheli zamazwe omabili ziphansi kwezijeziso zenotho ezetheswa ngamazwe entshonalanga athi amazwe omabili la ephula ilungelo loluntu njalo ehluleka ukuqhuba ukhetho okukhululekileyo Amapolisa athi kulabantu abane ababhubhele engozini yokungqikilana kwamabhasi amabili legonyethi emgwaqweni osuka eMtare usiya eHarare emini namuhla. Amabhasi la abalisa enkampani yetenda kanye leFuels and Pets. Ibhasi yetenda ibisiya eMtare kuthi eFuels and Pets ibilubhekise eHarare. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi wazise ukuthi izidumbu zababhubhileyo zihanjiswe endlini yamakhaza eMarondera Provincial Hospital. Abalimeleyo labo bagijinyiselwe esibhedlela lesi kanye laseParirenyathwa eHarare. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebencome indlela amabandla ezombusazwe emukele ngayo impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa besithe leZimbabwe kwakumele lenze okufanayo ngesikhathi sokhetho. Okwamanje ibandla le-African National Congress elehluleke ukunqoba kukhetho lolu selikhulumisana lamanye ukwenzela ukubumba uhulumende. Kubika uThuso Khumalo.
Ekhuluma le-Studio 7 ngemva kwempumela yokhetho kwele-South Africa oluveze kwacaca ukuthi ibandla elibusayo alenelisi ukubumba uhulumende linganxusanga amabandla aphikisayo. Umgcinihlalo webandla elibusayo kwele-South Africa uMnumzana Godema Ntashe ukubeke sobala ukuthi uZulu ukhethe ukuthi amabandla ezombusazwe abuse ndawonye ngakho-ke yikho abazakwenza.
We have to be sober. Kufanele sicabange njengabantu abangadakwanga sisukume sikhulumisane lamabandla wonke afuna ukusebenza lathi ukuze sakhene uhulumende womanyano.
Ngakolunye uhlangothi umgokheli webandla elikhulu eliphikisayo kwele South Africa ele Democratic Alliance uMnumzana Johnston Hessen laye uthe kumele amabandla ezombusazwe alandele intando kazulu.
Require a lot of maturity and a lot of steady heads and
kuzafuze sitshengise ukukhula kwezombusazwe sisebenze ndawonye ukuze sithuthukise umnotho wakwale South Africa.
Hopefully on a new path of trajectory and growth.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters uMnumzana Julius Malema welule isandla sokusebenzisana.
We want to work in the ANC.
Siyafisa ukusebenzisana ne-ANC. Nxa kukhona ibandla esingasebenzisana lalo ngcono yi-ANC ngoba leli bandla nxa likusimo elikuso lesi liyahlonipha kakhulu.
Lokhu sekunconywe kakhulu ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Omunye wabo ngumnumzana Cosmas Ncube.
Lokho kwenzakale eSouth Africa ngama-elections kubonisa ukuvuthwa lobukhokheli obuqotho. laba kade bephethe uhulumende ngoba bavumile ukuthi ba abawinanga kuyatshengisa ukuthi uhulumende we South Africa uhulumende wabantu is a civilian government other than lokho esikubona ekhaya kuyacaca nje ukuthi lwana nguhulumende wamasosha ongafuni kwehlulwa
umnumzana Makothebe laye uthe umkhokheli ebandla le ANC umnumzana Cyril Ramaphosa nguye ukufanele atshayelwe izandla kakhulu ngokwemukela impumelo yokhetho waze wathi umphakathi ukhulumile ngakho ke kufuze alalelwe
uRamaphosa akadinganga ukuthi atshone esiyatshelwa ngokuthi must form a coalition. They have made the way forward ukuthi bona they are open for ama negotiations on lokhuza ni coalition. So we hoping ukuthi lathi ke as time goes on ama leaders eTawezanpf bazafunda
umnumzana Greatman Mkhwebu uthi zinengi zifundo okuzafuze zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe
so lento yenzakala le South Africa mina ngichayela izandla ngijabula kakhulu sengathi lathi eZimbabwe singayifunda siyilandela sithi ukuthi mangaba sivota sikhala ukuthi uZEC wethu usebenza kanjani ngoba la mabuke South Africa bakwazi lokuthi uIC laye bathi kumfake khona nibamonithe bamonithe ma noma ngaba tele ngqondo ukuthi amaRika okhethwe ngezindlela kodwa bekuswa kube nzima
kusenjalo amabandla ezombusazwe abika ukuthi ziqhubeka kuhle inkulumo zokubumba uhulumende omanyano kukhangelelwe ukuthi inkulumo lezi zibe sezicetshiwe ngemva kwensuku ezilithumi lani kumenyezelwe impumela yokhetho ukuze kubunjwe uhulumende ngimele Studio 7 neJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo
Wazi iphathelane le Melika asizweni ukuthi uChris Gande wa Studio 7 usiphatheleni namuhla.
Osanyenti sakukhetho le Melika umnomzana Donald Trump uthi uzaphikisa isinqumo somthethwandaba iseviki edluleyo esamthola elecala lokugamba amanga kumaphepha amabhizimusi akhe phambilini ngokhetho lomnyaka ka-2016. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stains uqoqe udaba olwethulwa yimi uChris Gande olukhangela amathuba kaTrump okuphumelela nokuthi leli cala lingalahlwa na kungakafiki ilanga lokhetho. Umnumzana Donald Trump uthi kaphathwanga kuhle ngumahluli okwadala amathuba ambalwa ukuthi aphikise lesi sinqumo.
So we're going to be appealing this scam. We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses. He wouldn't allow us to talk.
Ukuthi ukuthi sizaphikisa lobuqili. Sizaphikisa okuningi okwenzakalayo. Kasivunyelwanga ukuletha abaphakazi. Salelwa ukukhuluma. Akula asivumelwanga kuludo. Umahluli wayeyisigelekeqe.
UTrump watholakala elamacala kuwo wonke angamashumi amathathu lane ayowetheswa okuqamba amanga kumaphepha amabhizimusi ukuze afihle imbadalo ayipha untombazana othiwa nguStormy Daniels esenzela ukuthi enganciphisi amathuba okuthola amavoti kukhetho lomnyaka ka-2016. UTrump uthi ukhetho lwacilibezelwa ngabalandeli bakamongameli Joe Biden. Yena uBiden uthi ukutholakala elecala kukaTrump kuveza obala ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho.
The statute is so broad or ambiguous that it could cast a net too widely and people caught up in that net wouldn't know exactly what it was.
Inhlamvu zomthetho ezasetshenziswayo zibanzi njalo azizwisiseki okokuthi zingaqhelisa amambule abanjiweyo yila mambule bengazi ukuthi kahle kahle babhekane lani. Bengazi njalo ukuthi umthetho ubavikela njani ngenxa yendlela okuletshe ngayo inhlamvu zalomthetho.
Ekuphikiseni amagqwetha kaTrump alakho ukuthi athi umthetho owasetshenziswa ukuthonisa uTrump wawungacacanga. Kutsho usikwicamfundo wezemithetho ekolijini leGeorgetown umnumzana Abe Smith. UTrump watholakala elamacala kuwo wonke angamashumi amathathu lane ayowetheswa okuqamba amanga kumaphepha amabhizimusi ukuze afihle imbadalo ayipha untombazana othiwa nguStormy Daniels esenzela ukuthi enganciphisi amathuba okuthola amavoti kukhetho lomnyaka ka-2016. UTrump uthi ukhetho lwacilibezelwa ngabalandeli bakamongameli Joe Biden. Yena uBiden uthi ukutholakala elecala kukaTrump kuveza obala ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho. USmith uthi amagqwetha kaTrump angakhangela ukuthi umahluli wavumela na ubufakazi ayengamelanga abuvumele kumbe ukuvimba ubufakazi ayemele abuvumele. Ngesizwe uTrump.
When we wanted to do things, he wouldn't let him, he wouldn't let us do those things.
Nga kukhona esasifuna ukwenza, wayengasivumeli. Kodwa okwakufunwa ukwenziwa nguhulumende, wayekuvumela konke.
UTrump ulako ukuphikisa isinqumo ngezizathu zokuthi kasuthiseki ngamagqwetha.
And there I think perhaps defense counsel's failure to object to the testimony by Stormy Daniels suggesting that the sexual encounter between her and Mr. Trump was anything other than consensual might be fertile grounds for an appeal challenging the effectiveness of counsel.
Engaze akhethe qhingabani kodwa kumgceke ukuthi uTrump lamagqwetha akhe abasoze benelise ukuphikisa isinqumo kungakafiki umhlaka 11 Ntulikazi. Kungakethulwa isigwebo, kutsho usikhwica mfundo wezemithetho ekolijini leJohn Jay College of Criminal Justice, umnumzana David Shapiro.
He will likely await sentencing. That way he has, and his attorneys have, a full perspective on what exposure he faces.
Kukhanya uzalinda ukugwetshwa. Lokho kuzakwenza ukuthi yena lamagqwetha akhe babone ukuthi ubhekane lani. Kulokwenza kancane kancane okungamgebha esambeni njalo kungaphathisi ngalutho kucala lakhe.
Ukuphikisa kukhanya kungasoze kwenzakale ilanga lokhetho lingakafiki, kutsho uSmith.
This is not a quick process. I don't see, even if the appellate division regards this.
Khathesi uzaphiwa ithuba lokuphikisa lesi sinqumo. Okumele akwenze ukuphikisa njengaye wonke umuntu ongaphiwa leli thuba. Yiyo indlela umthetho weMelika osebenza ngayo. Kuyingozi kulokuchapa njalo yikweyisa ukuthi umuntu athi ukuchutshisa icala akuhambanga kuhle ngoba engamukeli isinqumo.
Singalahlwanga kungakafiki ilanga lokhetho, uTrump uzakuba ngumsolwa wakuqala ukuncintisa kukhetho emele ibandla elikhulu. Lolu daba lulujoyinta tezindaba i-VOA uScott Stearns lwethulwa yimi uChris Gande owe-VOA Studio 7.
Inengi labalandeli be-Citizens Coalition for Change lithi lidaniswa ukuqhubeka kokulwisana okuphakathi kweziphathamandla zaleli bandla esezinamacele ambalwa okuvele sobala kungcwatshwa ilunga le-TCC umnumzana Morrissy Zizhai kuthanye ngoba bekule nkulumo zokuphoxana. Omunye okhulume kulomngcwabo ngowayekhokhela leli bandla unomzana Nelson Chamisa obikwa esedanise abanye abalandeli bakhe ngokuqhubeka eloba amavesi eBhayibheli enkundleni zokuxhumana ebulenjini kulokuthi abonise ukuthi uthatha nyathelo bani ngokubumba ibandla elitsha. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kunika ibandla leZANU-PF igunya lokuqhubeka linqoba, kukanti umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa usebonise impawu zokuthi ufuna ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo okwesithathu. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa nomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe owayengumgcini sihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa endawonye lomfundisi Siyaphambili Moyo owenkonzo yesiKristu e-Living Christ Pentecostal Ministries International njalo ophatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Eqinisweni ayikho into elokwenza labantu ongathanda ukuthi uyehlukanise loNkulunkulu, kodwa kungaphonga uphelela kuphela kumavesi lasemweni. Kwesi sikhathi abakulandelayo kabazi ukuthi vele ucabangani, so bagcina bengasakwazi ukuthi vele usesekhona kumbe uphumile watshiya. So-ke kuphela kwakho umbuplani okune. Mina ngokubona kwami mbonani kakuhlanganise konke isiKristu abuye athathe le action phela ukwenza into abamlandelayo babona uyanga.
Siyabonga umbono wakho ngalolu daba.
Yinono, hayi, vele leyo ngoba i-religion by its nature yindaba yokholo. Ukukholwa angithi uyakuchoza. I-religion eyohani okuthiwa i-Christianity akumelanga ukuthi besizitshela ukuthi yiyo kuphela i-religion. Then amanye ama-religion wona azothini. Okumele kwenzakale yikuthi amazwe kumele aranwe yi-constitution. I-religion kuyamele ukuthi ibe yinto eyenziwa ngaphandle kwezombangazwe ngoba ama-religion mehlukene ayihlukene. Kulabanye futhi vele abangekho religious who are just spiritual. Kumele ukuthi i-religion ikhishwe ku-politics. Abantu bahlale phansi badwebe ama-constitution apheleleyo. Ithamisa into embuyisa emhojola zonke ikhonokho. And abantu abaningi aba-psychological bagcina bebona ingani kuthiwa uphambiende ma uyathi abantu bebhizi bedinga ukulungisa ilizwe kwena ubulungisa nansi ivesenje. Ivesena leyo 50% of abantu abakulandelayo bakuthanda kodwa banikhole iBhayibhile. So uthini ngabe uma ufuna ukuthatha izinto zonkolo uzise elokhuyane edwendwe zombangazo.
Mfundisi Moyo, ingqobe isikuwe.
Nxa ukhangela i-constitution ngitsho ngikhangela yona eyethu eZimbabwe ungayikhangela izinto eziningi eziku-constitution yethu kwambana izinto eziningi ezisuka eBhayibhileni ube sinanzelela even lanxa sisona inama-MPs labo bani basebenzisa lona iBhayibhile lena lelo kanye nengxenye uNdlovu kazange angizwisise ukuthi ngithoni isikristu sikhuluma ngempilo yokulunga lokuba umkhokheli oqondileyo umkhokheli oqotho umkhokheli ohlonipha ngitsho le zinto ezikusisekelo selizwe leZimbabwe ngoba i-constitution yeZimbabwe ungayikhangela igcwele isikristu kwambana nanga ungayikhangela yonke. Angithi ne-example yalo mfundisi oyipolitician ongu-president yena uyalilandela yena iBhayibhile. Yikho ngisithi mina kungaba kuyi-theory leyo yini ukholo lomuntu kodwa ukuthi ukuphrakthiza njani kukuye. So singakudinga ukuphrakthiza endlini yakhe thina siyenza ama-constitution ethu la. Even layana le nto yokuthi i-constitution igcine isebenzisa iBhayibhile ayilunganga ngoba abanye abantu balikhole iBhayibhile.
Ungathini ngalokho mfundisi Moyo njengoba kulezinye iy'nkolo?
I-constitution ibunjwa ngabantu abeZimbabwe. So abantu beZimbabwe bona babekufuna ukuthi kwenziwe yibo abakhulumayo yikho kumele kulandelwe kungelani ukuthi kusenkonzweni kusezinyangeni kumbe kakho kikho konke nxa besebethe bayiphasa kulandelwe yona ngoba yiyo eyabe siyi-supreme law of the land iphume kibo bona amaZimbabwe.
Nanso indaba mnumzana Ndlovu, ayisikho ukuthi iningi eZimbabwe lingamaKristu na?
Yikho kwaye washiwo ngubaba lo uClinton wase-America wathi umbuso akumelanga ube ngowabaningi kuphela kodwa kumele ukuthi ucabange ngokoso ngifana ngesilungu you should also consider the rights of the minority. It is oppressive vele khonoko ukuthi abantu bengabaningi esebesenza umthetho oshiya abanye phansi. Ubuze ubuze ukuthi i-Roman Dutch lo lomthetho weBhayibhile nge-Africa yini ngubani owayenza why isikhona manje and Africa is failing in governance bese lokhu siyiphakamisa siya phezulu. Nisebenzise case study kaChamisa we're failing in opposition governance but one still wants to rule a country and being influenced by that Christianity and the Bible. And I'm not saying ukuthi into ezirongo lezi yithi lukholo lwakhe.
Ungathini ngehlekana elingasoma Kristu mfundisi elithiwa ngumnumzana Ndlovu?
Nxa befila ukubana ukuthi bona they are neglected kumele baphakame bakhulume baze bazwakale kulezi zinto ababona ngani kazifakwanga kusisekelo sombuso welizwe abafisa ukuthi zibe khona. Akula muntu ongakhulumela abantu beZimbabwe but kwakathesi sikhuluma sikhangele sena lesi sisekelo sombuso welizwe esilasho kathesi yiso esikhona. Umbuzo ongaphendula umoyo ngokuthi abantu ngobani? Because umoya ucabangela ukuthi abantu abanye noma besele phandle still ngabantu i-majority. Yiyona le into for example eZimbabwe eyenza ukuthi ezinye indawo ezilama-minority ethnic groups zikhangelelwe phansi ngoba kuthiwa ngabantu abalutshwana abaqakathekanga kakhulu. We are coming from an ethnic point of view. Religiously they are doing the same and it's oppressive. Yibambezele okungendezela bani. Bona aba abayi-two abathathwe seriously. U-Obama wathi ebhukweni lakhe Audacity of Hope noma kunabantu abayi-two kuphela e-America. America does not qualify ukuthi ibizwe kuthiwa i-Christian country.
Ubona ikusasa injani? Singabona iphenduka yini umnumzana Chamisa kumbe kuzaba lomunye laye ozaba khona abantu bemamuke?
I think ke ngendlela iZimbabwe eyiyo uyakhona futhi ukubuyela uChamisa. I charge futhi majority ezokuphikisana. Kubuyela futhi kwe-election ka-2028. Adliwe futhi. Lindwe isiphinda kale kaningi angazi ukuthi kutheni kodwa asazi ukuthi ngubani ozahlakanipha mpela aphume akhona ukuthi ayenze laba bantu abathanda uChamisa kanye noma engakhona lutho babona ukuthi hayi sesifuna ukuthi insilizwe lapha baqalise ukudinga inkokheleyo epheleleyo.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu obexoxa endawonye lo mfundisi siyaphambili Moyo velo asithandekile mhlanga owe Studio 7.